tisendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 23 kumabasa 2020 ngontungamile inkomo endabeni sekuseni lamhlanje.
Uhulumende is not ready ukuthi kona asize abantu bezibawe. Imali zonke lezi ezitwa khona zibuya lama donors sivela sibone lokuthi ziyangapi.
Ukubhubha kowesifazana obe ngumuntu wesine osebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe sokudale imibuzo phezu kohlelo lokuhlola abantu lomkhuhlane.
If iZimbabwe nayo isithi itshela abantu ukuthi bathenge izinto zabo abazithola nzima ngentengo ethize, bayenza impilo yabantu ibe wese ngoba lezo zinto zizashota manje sebezifihla.
Ingcwethi kwezenoto zithi uhlelo lokubamba osomabhizimusi ngamandla ukuthi bathengise izinto ngentengo efunwa nguhulumende kalusoze lusebenze. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukubhubha kowesifazana obe ngumuntu wesine osebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe ngolwesibili sokudale imibuzo eminengi phezu kohlelo lukahulumende lokuhlola abantu lomkhuhlane. Umufi ngumama welunga lezano PF elake laba ngumphathi ntambo kahulumende umnumzana Sylvester Nguni. Ugogo Nguni ubesele minyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lambili njalo ubhubhele esibhedlela seWest End eHarare. Uvikwa evekwe izolo emzini wakhe eMondoro eMashonaland West. Ekuguleni kwakhe imoli kamufi ivikwa imuse esibhedlela seWest End ingacabangeli ukuthi engaba ele coronavirus. Isibhedlela lesi kasilanhlelo zokwelapha kumbe ukwamukela izigulane zalomkhuhlane. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi ugogo Nguni uqale ukukhwehlela ngeviki edluleyo mhla ka 16 kwathi mhla ka 19 kwamqinela wasethwalelwa eHarare lapho abesibhedlela abafika bamfaka yedwa ngoba benakanela ukuthi ule coronavirus. Kodwa umbuzo okhona ngothi kungani abezempilakahle eMondoro bamekela yena wayevele elempawu ze-coronavirus. Bona abezempilakahle laba abambonayo eqalisa ukugula bamelapha bezivikele na? Kasenelisanga ukukhuluma labe muli kanguni. Kodwa sixhume umeli weSouthton edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nxa kuyikuthi khona umkhuhlane lo usisemaphandleni kutsho ukuthi khona abantu abasemakhaya bayaphela nya. Uhulumende is not ready ukuthi khona asize abantu bezimbabwe. Imali zonke lezi ezitwa khona zibuya lama donors ezijetshiyeneyo imali eziningi kakhulu sivela sibone lokuthi ziyangaphi. Bengikhuluma labantu abasemakhaya namhlanje nje imbuza nje ipongifoni ukuthi khona ngizwa ukuthi khona banjani njengoba thina sikulockdown kade bemelele impuphu kwele abantu ezodoki. Kutsho ukuthi khona abantu abasemakhaya bami phezu kwengozi enkulu kakhulu ngalowo mkhuhlwane ngoba uhulumende kazimiselanga ukusiza abantu.
Khona ukuhlolwa kwegcikwane leli ele COVID-19 ubona ungani kwenziwa ngemfanelo na? Nanku sizwa abaningi bahlolwa umuntu esesithile kutholakala ukuthi ubulewe lilo igcikwane leli. Kungakudingakala yini ukuthi abantu bahlolwa bahlolisiswe ilizwe lonke kungakhathalekile ukuthi bazwa njani emzimbeni.
Ye, kube kufanele ukuthi khona uhulumende abuye phansi ebantwini. Ama health workers yabo la njengoba bephiwe izimali lama donors. Kababuye lapho okuhlala khona abantu, bahlole abantu, umuntu wonke kuzahlolwe. Akumelanga ukuthi khona uhulumende ahlole umuntu osefile kwigona besitshela ukuthi khona akadele COVID. Akusebenzi konoko. Uhulumende yikho sithi khona uhulumende weZimbabwe vele angiboni ukuthi khona userious ngalo mkhuhlwane. Babhizi bona ukuzidengela impahla ezokuvikela bona njengoba nibabona behamba beyabezivikele sibili. But abantu nje, abantu makhaza nje siyazivikela lapha phansi. Siphila ngentando kamlimi. Hayi ukuthi khona silohulumende esithi kumbe angasinceda. Ngitsho akangiboni.
Manje ngalokhu esikubona kusenzakala emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo ukuthi abantu baminyene babuthene badinga impupho lokunye okusilela ezindlini, ubona ungani umkhuhlane lo awusoze uchabalale na masinya ngenxa yalokho?
Kuvele abantu bayazidwekela la batshona besiqambela amanga lapha besithuthwa khona, bhalani abantu sibhala abantu siyobafakela ebahofisi nabo khona ngale. Akula muntu ngitsho ewungingamuzwa isithi khona ngithole usizo. Impupho abakhuluma ngayo asiyiboni thina, angazi uthi inga ngoba ingabuya emashops bayabe sebedurisa okunye okumangalisayo. Kuthola abantu begcwele bedubeka shuwa singaswele impupho madoda. Impupho elizweni elithi kuthiwa khona siyalima. So umkhuhlane lowu siyaziphilela ngemthandazo, siphila ngesipostori mnumzana la, sidosa ngefarisi. Akula ngitsho umuntu osikhangeleyo la singaqambelana amanga sinto khona he bayakhangela bazabuya besinika impupho. Akula abantu abethu bazona yenza banika izimali kuma ikokeshi la ku one wallet bangapi nxa besipha kumbe baphanana khona ngale abephezulu ngoba abanye lapha uningi lonke vele asiboni. Khathesi labantu abadubekayo mina lapha izalukazi amapentshenazi abanye ngabagogekileyo abanye bale mikhuhlwane yemibi kakhulu abazidubekelayo khonapho betshona benginika amanasingeni ama-text message ukuthi khona usincede.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli we-Southerton edalele ephalamende ubexoxa ecingweni loChris Gande we-Studio 7. Kunjalo nje izakhamizi seHarare zithi ukubhubha komuntu wesine lo kuzethusile, njalo zithi uhulumende kumele aqhelise uhlelo lwakhe lokuhlola uzulu lumkhuhlane. Sixoxele omunye wezakhamizi umnumzana Charles Nyoni, yena olwela njalo amalungelo kaZulu.
Izakhamizi kanye noZulu sebetshaywe luvalo ngokuswelakala kukamama lo, ngoba khathesi sokutshengisa okusegcekeni nje ukuthi hayi umkhuhlane lo usuvamile njalo uyabulala. Abantu abaningi batshaywe luvalo ngoba sebebonile ukuthi sokusitsho ukuthi umkhuhlane lo usigcwele ilizwe lonke. Njengoba kwaziwa ukuthi umama lo wavela ngaseMondoro wasebuya nje egula wazofika wabhubhela ngapha, ukutshengisela ukuthi bonke aye bemvakatshela kumbe ayahamba nabo kumbe ababehlala nabo kanye nasesibhedlela sakhona bonke nalabo sebekhangele ukuthi labo kumele babe sebegula, okutshengisela ukuthi inamba eyabantu abagulayo njalo abazabanjwa ngumkhuhlane lo izakwanda. Okutsho ukuthi nje uhulumende indlela azisebenzisayo zokuvikela lo mkhuhlane ukuthi ungawandi kukhanya ngani nje sekumele zikhangele zihlalelwe phansi zikhangelele ukuthi zingarinovethwa kanjani ukuthi zize zisebenze njalo zifikele uzulu kulo mkhuhlane.
Bakhona odokotela abathi uhulumende akaluphathi kuhle udaba lwe-coronavirus lolu. Ungathini ngalokho?
Ngivumelana labodokotela laba sibili ukuthi uhulumende udaba lolu lwe-coronavirus kaluphathi kakuhle, ngoba singakhanyela ukuthi umama lo osichileyo uvelele ngaseMondoro okuba yiyo iMashonaland West Province wazokufakwa ngapha esibhedlela saseHarare, okutshengisayo ukuthi vele mswa egula ethathwa izimota elethwa ngapha eHarare akula ngitsho testing nje nayodwa eyayi ayenziwayo kumbe i-isolation ayifakwayo kuyo ukuthi uqale ukhangelisise ukuthi ugula ubulawa yikuyini engakahlanganiswa nabantu abaningi. Njalo nje uhulumende obe busy ephiwa izimali ngabanye amazwe kanye nabantu besithi banceda indaba ye-coronavirus yokuthi kube namacenter kwama-province wonke, sebethatha umuntu ovela eMondoro bemletha ngapha eHarare bemhambisanga esenter ye-isolation ekhona ngale eMashonaland in West, okutshengisayo vele ukuthi indawo lezi kazikalungiselelwa. Njalo ama-test kit lalokho kokutestisa i-coronavirus uhulumende kakuqakathekisisi ngoba yena ubhizi udidizelana lento ezokuphumisa imali ezingasizi lutho njalo ezingancadi usulu, echiya indaba le eyokuthi kube namakhithi akwanayo njalo avamile ilizwe lonke ukuthi umuntu angaze aguli engaphi ekhaya utestwa ekhona khona ngale engakahambi engakahlangani labantu abaningi.
Uhulumende kuyini ongamxwayisa ngakho?
Kuhulumende ngithi hayi hulumende, sekukwehlulile lokhu, sokuqakathekile ukuthi kathesi udinge bonke abalolwazi lo mkhuhlane lo wecorona usebenzisane labo ukuze bancede njalo basize ukuthi bakuphe ulwazi lokuthi umkhuhlane lo uhamba kanjani njalo uvikelwa kanjani, ngoba singayekela ukuthatha lo mkhuhlane serious uzaqeda abantu lapha eZimbabwe kugcine nje sokusala abambalo.
Umnumzana Charles Nyoni yisakhamuzi seHarare njalo ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare. Inani labantu asebehlaselwe yicoronavirus eZimbabwe lona likumatshumi amabili lasishiyangalombili, kuthi emhlabeni jikelele selifike ku-2.6 million. Asebefile emhlabeni jikelele sebeku 184,000 njalo asebesilile bangu 717,000.
Umsakazo weVoice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulwisana kakhulu lomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Ingcwethi ezicubungula ezenotho eziningi zithi uhlelo oluqoqwa nguhulumende oluzabamba osomabhizimusi ngamandla ukuthi bathengise izinto ngentengo ehlelwe nguye uhulumende kalusoze lusebenze. Zithi uhlelo lolu lulakho ukubangela ukusilela kwezinto ezithiyeneyo osokuke kwenzakala esikhathini esedluleyo. Uhulumende uthi usevumelene labamabhizimusi kanye labalungisa impahla ngalolu daba, kodwa alukasungulwa ngokusemthethweni lolu hlelo. Inyathelo leli lilandela ukuqonga kwentengo yezinto ezigoqela isinkwa, impuphu, amafutha okupheka, ifulawa lokunye okuchiyeneyo. Uhulumende uthi intengo yezinto ezinengi kuzamele yehliswe iye lapho eyayikhona mhlaka 25 ngenyanga edluleyo. Ukukhuphuka mahlayana kwentengo lokhu kuvikwa kubangelwa yikugugudeka kwemali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika. Sixoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Kusuka kwenze laba bawenza lokho kudla bayenze lento okuthiwa ngesilungu ikuhoda ama-goods, ukufihla lokho okuthengiswayo bese bekuthengisa ngudlu ngele abayibiza ngesilungu njalo bethi i-black market. Kuza sekudula kakhulu okwedlula if bebengabe bekwekele kwathengiswa ngalawa ma-prizes ngentengo ekhululekileyo engashiwo ngu-government. So abathengisi bangavumelana nohulumende mpela bethi hayi sizoyehlisa ama-prizes sizosebenzisa siwafikse ngaleyo ndlela backdated to March. kodwa ekhinisweni umuntu uzicabangela ibhizinisi yakhe. Njengoba nje ngakutshela ukuthi eGoli kunje eSouth Africa kuvaliwe utshwala but buyathengiswa. So uhulumeni ngezi indlela usiyenza impilo yabantu yabanzima ngoba buthengiswa budula okwedlula indlela ade buzathengiswa ngakhona if ubeyekelile wathi hayi thengani kodwa phuzelana ezindlini. So yi-example yokuthi ma ufuna ukukontrola izinto ungohulumende ugcina usenza kube worse. So if iZimbabwe nayo isithi itshela abantu ukuthi bathengise izinto zabo abazithola nzima ngentengo ethize, bayenza impilo yabantu ibe worse ngoba lezo zinto zizashota manje sebezifihla.
Nxa inyathelo leli lingasoze lisebenze, kuyini okunye okungabe kwenziwe? Sesibona ukuthi osomabhizimusi bese bekhuphula intengo yempahla mahlayana.
Ngezomnotho esezilokhu ziphethelwa ngezigamba. So ngeke ukhulume futhi ngama principles awe economics ma ukhuluma ngesituation yeZimbabwe. Abo businessmen bengabona umumo othize bangena lapho becabanga ukuthi bangayenza njani imali, bangabona abantu besifa beza amabhokisi babakungcwabe, bangabona abantu belandile badinga ukuthi babathengisele ukudla, abanikeza abantu izinto mahala. Yikho ke kufuze ukuthi uhulumende akuzwisise khonoko, abese kuzwisisa ukuthi manje senza izinto zisiba nzima, wenza zibe nzima worse. I-COVID-19 ize nje yenza zo zinto zibe worse ngoba umuntu manje kufuze acashe endlini, amalayini asenzima. Usisizwa kuthiwa khona kunomunye okuthengisayo khonokho okudinga endaweni ethize ngoba ufihlile esenzela ukuthi kuthengiswe kanzima ngoba ebona futhi ukuthi abantu bathwala nzima bengena emalayinini bezi-exposa futhi to umkhuhlane lo wabo abalingana nawo.
Sesikhangela wona umnotho welizwe, uhulumende uluphethe kuhle yini udaba lolu olwe-coronavirus simqathanisa lamanye amazwe?
Izinto zime kubi laphana ekhaya. In the first place vele nje khona kule ndawo ezidumileyo kobulawayo kuthiwa komnyoro kobanibane emtumbane korisike kodliwa, abantu bayagcwala laphana, abanikani ne-social distancing le ekhona kwamanye amazwe. Bayeka nje e-South Africa bakwenze baze bakwenzisisa, amasosha abeshaya abantu uma bebonakala bephandle kuthiwe behlala ezindlini. Hhayi eZimbabwe kungathiwa nje yeyi kunganento elula, siyathandaza ukuthi umlimi asize ingamemetheki eZimbabwe ngoba eZimbabwe ingamemetheka kungonakala laphana.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezenotho. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eGwele South Africa. Senikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi izidumbu zezizalwane zeZimbabwe ezifele kwamanye amazwe zizaphathwa njengezidumbu zabantu abathethwe ngomkhuhlane weCoronavirus lapho zingena elizweni ukuzengcwatshwa. Iphephandaba leHerald lona lithi umanyano weAfrican Union izolo ucele amazwe afakela eleZimbabwe leSudan izijeziso ukuthi ezesule. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, linjani bantu beStudio 7? Linjani basakazi abahle? Hayi, mina igama lami nguStanley Moy. Ngizama ukuthi ngikhulume nje ngendaba ye-COVID-19. Ukuthi abantu especially abemaphandleni bazama mpela ukuthi benqabele lapho umkhuhlane lo yingozi kangaka, kodwa ke uhlupho lusuke lube khona ngolokuthi abantu kabana ukudla kakukho. Yikho kusuka kube nzima-ke ukuthi bekwazi ukuziphilisa abantu, yikho begcina besiba nokuphuma mpela bezama lokhu layo lokhuyana ukuthi bekwazi ukuthola usizo lokuya ethunjini, ngoba bagcina sebebona ukuthi kungcono ukubulawa umkhuhlane kunokubulawa indlala, ngoba ihulumende yona
ngikufanele impela ukuthi ngabe ithi abantu babahlale ezindlini behlale phansi ibanikeze okokuthi bekwazi ukuthonje bephile. So baphonga uhlaliswa abantu kuthi dlalane ndawonye, kodwa kungela sizwa abalutholayo abantu nabantu balapha. Iliqiniso elikhona, izinto emashopho sikhwelele ugoda zikhwelile kakhulu kakhulu, okokuthi impilo sinzima, sinzima kakhulu kakhulu. Ngizokhuluma ngodaba lwabobaba uMsaca Ngulube ukuthi hayi sizwa sizwa nokujabula okukhulu kakhulu ma umthethwandaba ukwanisile ukuthi ubanikeze ukuthi bayivuna abantwana besekhaya betholisise ngethuba esuka emzini yabo. Hayi siyajabula-ke lapho sengathi inkosi ingafaka isandla sabo betholakale bemsuba, ngoba siyakwazi ukuthi indlela okwenzakala ngayo eZimbabwe usetyeza kanjani. Ye kuloku gwenxagwenxane okuthize okwezomba ngaso nakubeke kungena khona lapho. Pho hhayi siwafisele inhlahla-ke nabo bekhulule bayekwazi ukuphila nezimoli zabo. Ngiyabonga umsakazi, ngiyabonga. Ngicela linikeze nami inamba zekungena kuFacebook. Kufacebook ngiyafisa ukuthi ngikwazi ukukhuluma nani Studio 7 nge-Facebook.
Sawubona Dube. Hayi, ngapha siphilile baba. Yimi ukhansila umoyo uyilade edosa ngaphansi kwesilobela kundula uMalisa. Hayi, siyalubona uhlelo lwe-lockdown, kodwa-ke akula ngenye indlela esingayenza madoda. Hlupho kuphela esilubonayo lapha yinto yokuthi abantu bethu baza kufa indlala. Yini uhlupho olukhulu i-lockdown yona ilungile, ivikela impilo zethu phezu kwalo umatshaya bhuqe wesifo i-corona, i-COVID-19. Kodwa-ke i-challenge enkulu kathesi sesilayo yindlala. Njengakwesami isigaba lapha edosa, hhayi umangoye selale ziko ba, izilimo zatsha, izifuyo zafa ngendlala esizini ledlulileyo. Kathesi abantu abavunanga lutho, kakula lutho sibili mangamabi. Umangoye selale ziko, wesi abantu bakithi lapha abaningi bebephila ukuthunyezelwa ukuvela phetsheya emazweni ngabomalayisha. Konke lokho kumile, akukho kudla okubuyayo. Abantu sebethwele nzima la, athwele nzima sibili. Asazi ukuthi kathi uhulumende ngangenela njani. Khona idola eliholisa ukuthiwa i-Red Cross, kodwa-ke hhayi ayilancedo olukhulu elwenza ebantwini. Ifike yakhetha-khetha abantu, yachiya abanye. Bonabo bangena ehlelweni bangena bebalutshwana, behola ukudla okulutshwana okuncane kakhulu. Kunzima, abantu bayalamba kakhulu sibili la. Angazi ukuthi uNkulunkulu angangenela njani, athumele idona kumbe uhulumende asincedise njalo, anikele aba bantu ukudla, ngoba sizabona izidumbu la kubi, amanzi kawakho, izibhorane zifile. Sithi siyazama ukuthi abaphezulu ngale bezosilungisela izibhorane bafike balungise wani bahambe. Akula manzi, yonke into ibhazalele i-COVID le. Hayi, isenzele okunye okuhlala kunjalo ba, kodwa hayi inkosi izangenela ngalumkhuhlane ungadlula. Abantu bazazama ukuthi sibone ukuthi masiphumela ngaphandle kambe kuyini esingakudobha lapha lalaphana ukuze abantu bethu bengabulawa indlala.
Hayi, siyalibingelela abalaleli benkosi lonke lelalele ngalesi sikhathi. Jehova singenele kulo mkhuhlane ungathi uyadeda. Hayi, sesihawula sesithule zima bantu benkosi. Hayi, siyawuzwa sibili umthetho womkhuhlane sibili. Hawu, zihlobo zenkosi. Nga uNkulunkulu uyangenela bakethu kuphele lo mkhuhlane osuqeda abantu elizweni lonke, umhlaba wonke jikelele. Hayi, siyacela nje uhulumende, sizwa ngamakhungakhungu ukuthi abantu sekumele baxoswe emsebenzini. Umuntu exoselwa nemsebenzini, umuntu abantu bayenga kanti baqhathe ukuthi babasebenzi. Akahulumende engakwenzi sokuxotha abantu emsebenzini. Hayi, lokwakwenza ukuthi abantu bakhona bayenga ngathi baxotha emsebenzini, engathi abaholisa inyanga le. Uhulumende kumele aholise abantu, angayele ukuholisa abantu. Ngangela mali ke aphume esikhundleni wehluleka vele umnankakho kaphume.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wele Tanzania umnumzana John Magufuli sekudaze amabhanga akweletisa amazwe omhlaba imali ukuthi esule izikwelete zamazwe asezwekazi le-Afrika ukuze enelise ukuvuselela umnotho wawo osubulewe ngomkhuhlane we-coronavirus. Ukulwisana phakathi kukahulumende we-Libya labahlamuki kuyaqhubeka njalo amasotha kahulumende abikwa esenelise ukufuqela abahlamuki khatshana ledolobho le-Tripoli. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump usethule umthetho omisa uhlelo olupha abakwamanye amazwe imvumo yokuzohlala eMelika olwama-green cards. UTrump uthi uhlelo lolu luzamiswa okwenyanga ezimbili ezilandelayo iMelika isalwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Uthi injongo yomthetho lo ngeyokuvikela uzulu weMelika ukuthi engathathelwa imisebenzi ngabantu bokuza. IMelika yona isifelwe ngabantu abaphose bafike kunkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,000 ngomkhuhlane we-coronavirus. Izolo kuphela kufe abedlula inkulungwane ezimbili. Umkhuhlane lo usubambe njalo abantu abaphose bafike kusigidi 848,000 kuleli lizwe. Ngincube besabela kamnandi ngomkhuhlane we-coronavirus. Ukuzibheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ukubhubha kowesifazana obe ngumuntu wesine osebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe sokudale imibuzo phezu kohlelo lokuhlola abantu lomkhuhlane. Ingcweti kwezenotho zithi uhlelo lokubamba osomabhizimusi ngamandla ukuthi bathengise izinto ngentengo efunwa nguhulumende kalusoze lusebenze. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-Half-Past 7. Sibeni sonke kweze kuseni kusasa ngu-Half-Past 6. Olivalelisayo, Mthungameli Nkomo.